is in the Berlin.
So we see card descend about VOA in the Berlin. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kulezi 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye abantu abanceda abantwana eJohn Tallaght High School. Oqhamuke umkhuhlane we-COVID-19.
Sidinge nabafundisi abazasebenzelana lapho.
Odokotela bathi kumele abantu balandele isiqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Abantu ababanjwa i-coronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Umongameli Donald Trump lokhu evimba umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats ukuba angene esikhundleni sikamongameli. Almost 74 million votes we had before. Loko labantu abafika inkulungwane pose ezilithumi abahlolwe batholakala bele COVID-19 kwele Zimbabwe. Loko kugoqela abantwana abafika ikhulu lamathumi amabili 118 abalomkhuhlane we-COVID-19 eJohn Tallaght High School duzanda kobulawayo. Umemvu Sigcama usethulela lolu daba.
Sebezinkulungwane ezedlula isificamunwemunye 9172 abantu asebehlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka kuthi emhlabeni wonke jikelele bafika phose izigidi ezingamachumi ayisithupha 58 million. Abantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili lengxenye 8235 sebaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe abedlula amakhulu ama bili alamachumi ayisithupha 265 sebabhubha. Okwamanje umkhuhlane lo uqhamuke eJohn Tallaght High School lapho osekuvalelwe abantwana lababalisi kusenzelwa ukuba ungamemetheki umkhuhlane lo. Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Christian Alliance isinike isikolo lesi uncedo olufana lama-sanitizers, ama-gloves, amasepa, ama-sanitary pads, okokugezisa indawo ezishiyeneyo kanye lamabhakede okugeza. Umqondisi wenhlanganiso le, umfundisi uSenis Banda, owethekelele isikolo lesi izolo, uthi bazanceda njalo langemithandazo lokunye.
Lathi besidinge labafundisi abazasebenzelana labo ukubanceda ukwenzela ukuthi uvalo abantwana ababelalo, lovalo oluphakathi kwabazali lukwaniseke ukuthi ludede. Ngenxa yokuthi bebona ukuthi hayi ungagula lo mkhuhlane njalo uphinde uphile.
Abezempilakahle labaphathi besikolo bathi lokhu bezama ngamandla wonke ukuvimba umkhuhlane lo esikolo lesi. Ukumemetheka komkhuhlane lo kukhathaza abantu abaningi eZimbabwe. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital ukhuthaza abantu ukuthi balandele indlela ezishiyeneyo zokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Abantu ababanjwa i-coronavirus kathesi babhubha masinyane ngamalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu. Yikho inani labantu abalawo njalo inani labantu ababhubhayo kulo mkhuhlane liyasiya phambili. Liyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho.
Unkosikazi Abigail Mupambi olwela ilungelo likaZulu uyakusekela lokhu.
I-COVID ayikadinwa, i-COVID lokhu ikhona, i-COVID lokhu ibulala njengayizolo. Kuqakathekile ukuthi njengesizwe sibone ukuthi siyenza njani, sithatha amanyathelo njalo sibe silokhe sikhuluma ngendaba yonaleyi, silalela ama-guidelines okufuze siwalandele. Abantu kathesi basagqoka ama-maski, kodwa i-COVID lokhu iyi-COVID lokhu i-real. So kudinga ukuthi sibili sivuselele lindaba ukuthi sikhulume njengayizolo, abantu bayizwisise njalo njengayizolo.
Umnumzana Ernest Ncube ohlala kobulawayo uthi kukhanya ingani abantu kabasazilandeli kahle iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezethulwa inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization.
Sesisibi kakhulu lapha kwaBulawayo. Lokhu kungaba kubangelwa ukuba akusalandelwa le mthetho yokufaka ama-mask njalo lokusanitizer uma kungenwa emabhasini kumbe kwamanye amashophu njalo. Sesitshayela uvalo kakhulu thina ngoba umkhuhlane lo kungenzeka ukuba uqale ukumemetheka usuka kwaBulawayo. Kose kumele kwenziwe okunye sibili okunjenge-lockdown ukuze abantu bafundiswe njalo ukuthi lento iyamemetheka. Akumelanga si-acte engani ayisekho lento ngani siye dlule. Ukhanya ngani sibuya sibuyoko esibili.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu labaphathi ntambo abakuhlangothi lwezempila kahle abagoqela uDokotela Agnes Mahomva ongakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umongameli Donald Trump uthi kumele kuvalwe kutsha amavoti eGeorgia lapho basanda kucela ukuthi kwenziwe okufanayo. Wenza lokhu ezinye izabelo zikhangelelwe ukuba zizavumelana ukuthi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Ngakho ke kumele ama-electoral votes anikwe owanqoba kukhetho lukamongameli umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UTrump uvimba okumangalisayo ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Imithethwandaba isiphosele kajana amacala angamashumi amathathu abefakwe izithunywa zikaTrump emithethwandaba kwezinye izabelo obekuthiwa ukhetho alwenziwanga ngemfanelo. Kukhanya engani uTrump zevimba ukuthi izabelo zethulele abakuqula le-Electoral College amavoti okukhetha okumele abe ngumongameli njengalokhu okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Onqoba ukhetho lolu kumele avotelwe ngabantu laba engakagcotshwa ngozibandlela. Kodwa uTrump uqhubekela phambili esithi sokumele kubalwe kutsha amavoti eGeorgia njalo bame kancane kwezinye izabelo okumele bethule khona ama-electoral votes. UTrump uthi wanqoba kukhetho lolu.
Big Pharma ran millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign, which I won, by the way, but, you know, find that out. Almost 74 million votes. We had Big Pharma.
Banenga abantu babefaka ama advertisement ebengikhotoza, kodwa mbona ngani mina nganqoba ukhetho lolu. Singakhangela ke 74 million amavoti ami. Banengi sibili abantu ababephikisana lami, kodwa ke kulo msebenzi okwakumele ngiwenze. Kodwa unobhala jikelele wesabelo seGeorgia umnumzana Brad Raffensperger uthi uTrump wanqotshwa kukhetho lolu esabelweni sakhe esisanda kubala kutsha amavoti njalo esizabala okwesibili njengalokho okucelwe libandla lama-Republicans.
Like other Republicans, I'm disappointed our candidate didn't win Georgia's electoral votes. Close elections sow distrust. People feel their side was cheated.
Njengom Republican, lami ngizwa ubuhlungu obokuthi omunye wami kazange anqobe kukhetho lolu. Lokhu kwenzakala kuma-Democrats ngomnyaka ka-2016. Kodwa ke ngikhasa ngeminombolo, inombolo phela ngileqiniso sonke isikhathi. Lokhu yisifiso sikaZulu. UBiden uthi kuyayangisa okwenziwa nguTrump.
I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions.
Sesikubona khathesi sibonani ukuchapha okumangalisayo. Asikwazi ukuthi inhloso yakhe yini, kodwa ke akwenzayo kuyayangisa okunokumangalisayo. Baningi abantu kwele Zimbabwe abalandela ukhetho lolu. Omunye wabo ngumnumzana Alec Nyathi.
Uthi naye uTrump unelungelo lokuthi uma enensolo akhulume, lelungelo lakhe mpela kakhulu. Uthi adingisise abone ukuthi luhambe kuhle yini, bamvumele kwenze leyo recount asuthiseke naye kuze kubonake ukuthi ngempela i-democracy e-America iyasebenza. Kodwa eZimbabwe akwenzeki khona lokhu.
Omunye njalo ngumnumzana Kuletso Mabuya osekela uTrump.
Ukhotho lwe-America lwahamba kuhle noma aluhambanga kuhle mina isifiso sami bekuyukuthi uMr Donald Trump awine. I favor him over uJoe Biden. I favor him because Mr. Donald Trump, he's frank. He does not hide about. Ukuluma straight. Ala change if you kumpini. Okuhle Mr. Donald Trump ukuthi engenile nje akazanga ayemazweni ayibulala abantu abangalamacala.
Umnumzana Raphael Mavela uthi ukhetho lomelika lwenziwa ngemfanelo, ngakho ke uTrump kumele aveze ubufakazi bokuthi ukhetho kalenzanga ngemfanelo.
Umoya omubi uyasikhulela emhlabeni lapha, lancanje ubona ama-Africans besenza okunjalo, kutho ukuthi lakhona ngale Melika bakhona abayenza okunjalo. Kodwa-ke kunzima, kasazi njengoba siyimelika sesikhangele ukuthi ubona baza kuqeda njani lokhu.
UTrump ukanya efisa ukuba izabelo eziphethwe libandla lama-Republicans zidinge abazavotela umongameli besebenzisa ama-electoral votes abantu abadlelana laye. Abakubandla lama-Democrats bathi lokhu kufana lokuhluthuna umbuso. Abezemithetho bathi kababoni uTrump ephumelela kulokhu okwenzakala khona manje. UBiden osedinga amalunga edala le-cabinet uselungiselela ukungena esikhundleni loba nje evinjwa nguTrump. Induna kaZulu uNhlanhla Mangwe Ndiweni usekhankasela ukuba abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavote kukhetho ekhaya. Uxoxa ngodaba lolu leStudio 7.
Sesisungule iqembu elitsha okuthiwa My Right to Vote. Liqembu lokuqala lapha ukuthi sithole amalungelo okuvote kakhulu for laba abangaphandle kwelizwe leZimbabwe. Abangaphandle kwelizwe leZimbabwe badube badlula 5. Something million. Abantu abavote elections ezidlulile khathesi bafike 4.8 million kuphela. Yikho ke ukhuluma ngenhlambi yabantu, really abantu abaningi kakhulu abangatshintsha izinto. Yikho ke sesenzeleyo i-organization i-My Right to Vote. Sesiqalisa ukuthi hayi abantu baregister khonapho, kwenza ukuthi wonke umuntu ohlezi ngaphandle kwelizwe leZimbabwe athole ilungelo lokuvota. Into le izimele yodwa, ayisebenzi leZEC, ayisebenzi legovernment yeZimbabwe. Injongo yokuthi abantu beseZimbabwe bathintshe isihlobo, abangani, obanibani, phetshiya ukuthi registani, registani, registani. Ngoba ukurejista lokhu kuyavula indlela ukuthi i-transitional government isondele masinyane.
Sikukhangelayo lapha kakhulu nduna yokuthi zingaze livote kumbe kube njani, ingxe bayala ukuphuma embusweni, bangayala kumbe levoti yenu ukuthi i-diaspora ivote, liza kuthini ngakho? Ngoba kukhanya kule nkinga lapha.
Hayi baba Dube, asibaceli ngalokhu baba, asibaceli. Yiyo inkinga yakhona, asibaceli, asibadingi, siyazenzela. Sizathu bani? Sizathu ukuthi into esiyikhulumayo ukuthi ivote ye-diaspora kumele ibe khona isivunyiwe izizwe eziningi over 30 years, i-EC, i-African Union, i-America, ubani bonke kade lokhu besithi banike ivote, banike ivote, banike ivote. Yikho ke sigathi isitimela vela esihambayo, sigathi isitimela esihambayo ukuthi sesihamba isitimela lesi, isitimela lesi silesitishi esinye kuphela, i-transitional government. Kodwa siqala ngokuthi uMahlabe Zulu atshele izihlobo labangani phetsheya ukuthi registani kuphela. Asidingi ukuthi lisifake engozini ekhaya, lilambe, lidubeke lanilani. Sidinga ukuthi litshele izihlobo labangani ukuthi registani kuphela, lizabona kuphehleka kahle.
UNhlanhla Mangwe Ndiweni induna kaZulu ubekhuluma leStudio 7 eseLondon. Singahambeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-African Union isikhethe isithunywa esiza kuya kwele Ethiopia okulempi yomvukela endaweni ebizwa ngokuthi Tigray. Abantu abaningi okumangalisayo sebebulewe, njalo abanye sebephephela kwamanye amazwe kulandela ukuqhamuka kwempile. Abantu bayavota namhla kwele Burkina Faso okulabalitshumi abancintisa ukhetho lukamongameli. Omunye wabo ngumongameli Roch Kabore. okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya kanye lomnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi. Lapho ke sixoxa ngabantu ababulala abanye ukuzethi basebenzise izitho zabo ukuze benothe.
Imithi ikhona sibili ngithemba sonke kumele siyihale yona leyo. Njengoba sikwazi ukuthi uJehova ukhona esizokwazi ukuthi uSathane naye ukhona. So ungabona ufuna ukuphikisa lona imithi ayikho angazi yabuhlala kulipi. Imithi ikhona bakhona abantu sike abacokoda abantu bedinga amaphasi abantu ukuthi besukumise amabhizinisi abo.
Baba Ngwenya.
Imithi ikhona iyasetshenziswa. Hhayi izitho zabantu ukuthi kulala umuntu kwenzela ukuthi wena ube ngophumelelayo. Angithi ukuphumelela kwakho unceda wonke umuntu ukuthi adle lo sumbulele ukuthi ufuna ukuthi adle ngaye. Akuseyikho amadlozi akhe abe ukhangele. Yikho ke iphindeketho ingalagazi lomuntu phakathi. Imithi kayisweleki phela yokuchela lokufaka intelezi ukuthi amasela angabe ehlale ekuvakashela kokutshontela. Njengoba le mizi layo, imizi wadabuka ibiyelwa kufakwa izikhonkwane zemizi kakuyekelwa lokho. Kodwa-ke ukubulala umuntu uthi ufuna ukuthi unothekini esefile ngegazi lakhe, hhayi loko isihloko sakho loyo umuntu kodwa ungamazi kuyisihloko sakho. Ungathi uhamba phakathi kwedorobho lithathe lonke imota lomunye livikelelane, ungambuzi uzathuthawu kathi uyisho nyamazi abanzi iminyakwazi.
Ye siyakuzwa Golide ekhuluma layo umuntu omdala khona
engakunonisa ngikudlulise khonapho kumbe engakusaprekta. Imithi emihle yile akhuluma ngayo yokuqinisa umuzi ontelezi bona labana yiko okuhle lokwana. Imithi yethu esintu vele esakhula ngayo esiyaziyo lokho okwegazi lokho okugongoda abantu lokhu ngokwasathane lokwa. Kodwa lokho okwesintu okwemvelo hhayi kuyavumakala vele kuhlala kukhona ngoba abantu bakhona abanye ababhilive emadlozini, abanye babhiliva isimuslim sabo, abanye ngamakristu, abanye ngama even laba amajah rastafarian laba and stuff like that. So abantu babhilive into ezijiyeneyo. So imithi esintu ekhulunywa ngobaba lapha iqondile ilungile engelagazi lomuntu elokuthi kona nxa usebenzisile wonke umuntu uyakholisa phela leyo mithi leyo. Hayi siyafuna yikubona even nxa ngikhuluma ngisithi bhadla amadoda anokwazisithanda izihlahla. Nxa sifika endlini ngale lathi ubona ngathi hayi uyindoda sibili ngabe kona akukho lokho isihlahla besiza sisebenziselani. Kodwa siyasebenzisa nxa sikungena endlini ngalo ukuthi umama athokoze. Kodwa nxa sokuzibokuzitona imithi yesintu mibi. Imithi yesintu mihle nxa izinto ezinhle ezilungiswa kahle ezingelagazi lomuntu, ezingela kuchitha impilo yomuntu, ezingela kulimaza umuntu. Kodwa lokho okulimaza hayi udiyabhorosi udevule nangwakhe.
Uyathuthuma lapho ukuthi vele abantu basebenzisa imithi okunye okumangalisayo. Kukhulume ngawona lokho ovukavuka lokunye okunjalo kuyasebenza yini konke khona?
Asithi thina umuntu uyamiswa nakuthi umuntu uyamiswa kathi khona kuvele kuthoke angithi siyafana uyabe kudinga imbelevo nakuthi uqala mbele okusho ukuthi akazali. Yikho-ke nxa engazali sokufana ukuthi ayemiswa lo mkakhe hathi umama yedwa abo babili ukwenzela ukuthi igazi labo libhalanse kuhle libumbe umuntu. Angithi abelungu bathi i-shortage ye-sperm count. Yikho ngaleyo ndlela uyabubhalansisa igazi labo bobabili ukwenzela ukuthi lakhe umuntu. Hayi khona ukuthi umise umama yedwa lokubabethi yena hayi mina ngi-right hambe emiswa wena hayi ayisikho lokho. Lithatha izihlahla lokwabili lenze khona lokho elikutsheliweyo lokwabili ukuze umuntu abe khona. Awukhethele ukuthi nibesiyezi ningalamntwana kodwa lingahlanda ukhama lobaba bethi hhayi nibe sicela usimise besangene hhayi uyabamisa hhayi futhi mina ngi-right hambe emiswa wena ongazaliwe owakho umntwana ongapho omzekelo.
Sithatha lethuba ukuthi sibonge inyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya kanye losomabhizimusi uJoseph Chuma. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sokwisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Ningali chona njani mtokaso mwese zimpapu mwese. Nyali bingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa noMatricia Smachona osakhulayo ophila ngomkhuhlane wetshukela. Sixoxa ngesimo sezempilakahle elizweni kulesi sikhathi umhlaba wonke jikelele usanda ukunanza usuku lweWorld Diabetes Day oluthakazelelwa minyaka yonke mhlaka 14 November. Matricia, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele okunengi ngokuqhatheka kwalomnyaka lapho umhlaba wonke jikelele uqhakathekisa abantu abaphila ngomkhuhlane wetshukela i-diabetes.
Nasikhangele ukuqakatheka mayelana ngomkhuhlane wetshukela ukuthi abantu sebethola imfundiso eziningi.
Ubona ngani abantu kweleZimbabwe balalo ulwazi oluthile na mayelana ngalomkhuhlane?
Abantu kweleZimbabwe balalo ulwazi olukhulu ngoba sebethola imfundiso ezibhedlela lakumaradio belalele ukuthi bangaziphatha kanjani. KweleZimbabwe baningi abantu abatsha asebabanjwe ngumkhuhlane wetshukela.
Matricias, awuchazisele abalaleli ukuthi njengosakhulayo ohlala kweleZimbabwe ophila ngomkhuhlane wetshukela uhlangana ngendubeko enjani?
Singahlangana lodubo lokuswela umuthi ngesikhathi uyabe kumele ukuthi uwusebenzise ngaso, lokuswela imali yokuthenga umuthi kumbe ukuswela ukudla okumele kudliwe ngumuntu oletshukela. Ikakhulukazi singakhangela abahlaba amajekiseni. Izibhedlela zemakhaya ayinjekisheni ngani yahlupha vele kayitholakali ngokuthi uthole umuthi ukuthi ugade ibhasi yesibhedlela and umuthi wakhona uyadula. Izibhedlela zemakhaya ziyabe zikhala ngokuthi kakulamafriji even ukuthi utest ichukela ikuthi ugade ibhasi uhambe etown yetest ichukela and ukukhangela kwakhona kuyadula. So abantu njengathi esisakhulayo kungathi kuyahlupha mbijana ngobinye isikhathi yakungela mali and ijekiseni iphele uhlale kumbe iviki kumbe 2 weeks lokhu ungathola ngemali yokuthi uthenge ijekiseni. Yizindubo eziningi esihlangana lazo emakhaya.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoyi. Matricias, phosela amazwi akho okucela.
Abasakhulayo singaziphatha ngokuhlala sigijima sisenza ama-exercise every day ukwenzela ukuthi umzimba wethu ube fit ungaphangisi ukudinwa. Ngoba umuntu olethukela kaluthi ukudinwa. Kumele kuthiwa umuntu olethukela uhlale ugqokile enyaweni loku senza ama-exercise ngoba ungavela ukuhlatshwe kumbe ngameva isilonda somuntu olethukela siyaphuza ukuphola. Lanxa ungalandeleli indlela uyakuzifundiswa esibhedlela kuyahlupha ngokuzaqalisa ukuphuma izilonda.
Hayi Zulukandaba, njengalokho engisanda ukusho isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi. Sithanda ukubonga uMatricia Smachona ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthokazi omuhle zimpaphomuhle. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Livestock The Connection khonapha emsakazweni we-Studio 7, 8 to 9 p.m. Zulukandaba. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sinike uNtukameli Nkomo ixesha lokuthi asethulele ezokholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo lwanamhlanje njalo ngiyalibingelela abalaleli ngikholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje nzafuna siqhubekele phambili sikhuthazana ngokuthi singalahli ithemba. Ngizabala kumakhosi esibili chapter ka 6 iverse nga 24 ithi yona emva kwalokhu uBehidadad inkosi yaseSyria wabutha yonke impi yakhe wasuka waya vimbezela iSamaria. Kwaba khona indlala enkulu eSamaria ngesikhathi sokuvinjezelwa kwalo. Ikhanda likababhengi lalithengiswa ngamasheleni esiliva angamathumi aficaminwembili. Lekhanjana lombhida othile ngamashekeli amahlanu esiliva. Singasuka laphana ngizafuna ukuthi siye kuchapter 7 verse ka 1. Kodwa uElisha wathi, zwanini ilizwi lenkosi uNkulunkulu ithi, ngalesi sikhathi kusasa ingxenye yegokoko lempuphu izathengiswa ngeshekeli, legokoko elilodwa lamabele lithengiswe ngesheleni esangweni laseSamaria. Nxa sinanzelela lapha siyabona ukuthi iSamaria okwakuyisigodlo samaJuda ngaleso sikhathi, siyananzelela ukuthi kuthiwa kwangena udubo olukhulu kakhulu ngenxa yokuthi babevinjezelwe ngamaSiriya, kwakungasela kudla. Bathi ikhanda likababhemi wawuthenga ngemali enkalakatha kakhulu, ukuthi ngesilinganiso semali ekhathi eseZimbabwe kusho ukuthi ubabhemi, ikhanda likababhemi wawungalithenga nge-$800. Ungayehlubalo usiya phansi uzananzela ukuthi kulo munye umama owatshela inkosi ukuthi omunye umama wacela ukuthi bedle abantwababo ngenxa yendlala eyayisikhona. So omunye wayesedle umntwana womunye, lwana wathi sesithi letha ngapha umntana wakho ukuthi simudle, lwana omunye wayala. Yikho umama lo wagcina ekhuluma lenkosi ukuthi umama lo uyala lo mntana wakho ukuthi simudle ngenxa yendlala eyayisikhona. Kodwa baya ku-Elisha, u-Elisha wakhuluma ilizwi likaNkulunkulu elilethemba. Wathi nangalesi sikhathi kusasa yonke into iyabe isiphendukile, ukudla kuyabe sokugcwele. Ukhona undoda wayekhona pho ezwa u-Elisha ekhuluma leli lizwi, wayekela ukukholwa. U-Elisha wasemtshela wathi, kuzayenzakala kodwa wena awusoze ube yingxenye yalokho okuzayenzakala khona. Ngakho namhlanje ngifunda isikhuthazane ngalokho. Okokuqala, ukuthi ngenxa yokuthi siseselapha emhlabeni vele sizangena phakathi kwendubo. Kuyafika isikhathi lapho ukuthi nxa ukhangela ngemuva ukhangela phambili ungaboni lutho. Nxa usiya emkulwini usiyakhangela ukuthi kumbe impuphu ikhona into abantwana bedle, ubona ukuthi akulalutho. Uyecabanga ukuthi manje ngizoyithola nini le mpuphu, uzibona ukuthi awulala mpendulo ongaba layo. Siyadidana izingqondo abane njalo kule minye imimo esiyabe sesingene kiwo, ukuthi ukhangele ucabanga ukuthi malapha ngizaphuma njani. Ngakho-ke ngifuna ududuzeke ngalawa amazwi ukuthi uNkulunkulu onguye owakudalayo akulala nwele lwakho lulodwa oluwela phansi, uNkulunkulu angalubali angabi lwazi. Manje ubona ngani udubo lakho ngasoze alukhangele na? Nxa uNkulunkulu ezikhathaza into encane nje enjengonwele lwakho, manje nxa sikhangela impilo yakho-ke kutsho ukuthi uJehova uzangenela aguqule isimo lesokiso sona, aguqule into le kudubayo, ayenze nje ingani uza bona ngani nje wawuphupha ukuthi kuyangena kuleso simo.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, siyathandaza egama likaJesu, simelana lazo zonke izinto ezidupa abantu abakho abalaleleyo. Bakhulule, uthwale imithwalo yabo, ngoba wena uthi ezwini lakho wozani kimi lina lonke elisindwayo. Ngegama likaJesu, amen.
Kuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Iqembu leZimbabwe Under 17 libuyela kusasa ekhaya kulandela ukuxotshwa kwalo kumncintiswano weCOSAFA. UMnumzana Xolisani Gosela, isikhulumeli seZifa, uthi kabatholanga impendulo kuziphathamandla zomdlalo ezikuyinhlanganiso yeConfederation of African Football ngokuxotshwa kwabo kanye leqembu leBotswana, eleComoros leleSwatini. Kuthiwa badlalisa abanye abantu abakhulileyo. Alingavezwa igama lomdlali weZimbabwe oxotshise abantu lava. Singawagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa sikhangele ebesilazo. Kulabantu abanceda abantwana eJohn Talaga High School okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Odokotela bathi kumele abantu balandele isiqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisa ngo-Gibbs Dube ngesithi asihlanganeni ekuseni ngomvulo ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.